Isahluko 112. Umzekeliso wezintombi ezilichumi. UMateyu 25 verse 1 kusiya ku 13. Okusesihlokweni lesi. UJesu ulandisa umzekeliso wezintombi ezilichumi. UJesu bephendula umbuzo wabapostoli bakhe omayelana lesibonakaliso sokuba khona kwakhe lesesiphetho somumo wezinto. Khathesi sebaxwayisa esebenzisa omunye umzekeliso. Abazabe bephila ngesikhathi sokuba khona kwakhe yibo abazabona ukugcwaliseka kwalokho akutshoyo. Uqalisa umzekeliso wakhe sithi, umbuso wamazulu ungafaniswa lezintombi ezilichumi ezathatha izibane zazo zaphuma zisiyahlangabeza umyeni. Ezinhlanu zaziyizithutha, ezinhlanu zihlakaniphile. UMateyu 25 verse 1 no 2. UJesu katsho ukuthi abanye abafundi bakhe abazathola ilifa lombuso ezulwini bazakuba izithutha, kuthi abanye babe ngabahlakaniphileyo. Akutshoyo ukuthi endabeni yokungena embusweni, umfundi ngamunye uyazikhethela ukuthi uzahlala ephapheme yini loba uzavuma ukuphanjaniswa ngezinye izinto. Kodwa uJesu kathandabuzi ukuthi izinceku zakhe zonke zingahlala zithembekile futhi zibusiswe nguyise. Emzekelisweni kaJesu, izintombi ezilichumi ziyaphuma ukuthi ziyehlangabeza umyeni lokuthi zibe semthimbeni womtshado. Umyeni uzathi esefikile, izintombi zilumathise izibane zazo, zimkhanyisele lapho ahamba khona lomlobokazi wakhe besiya endlini umlobokazi ayilungiselweyo. Kodwa kwenzekalani izintombi lezi seziphumile? UJesu othi, eziyizithutha zathatha izibane zazo, kodwa zatshiya amafutha. Ezihlakaniphileyo zona zathwala izibane zazo kanye lamafutha ezimbodleleni zazo. Umyeni uthe esephuza, zonke zaqalisa ukuwozela, zalala. UMateyu 25 verse 3 kusiya ku 5. Umyeni kafiki ngesikhathi obekukhangelelwe ukuthi afike ngaso. Kukhanya uyaphuza sibili, ngoba izintombi zize zijumeke. Abapostoli bengabe bekhumbula lokho uJesu ake akutsho ngomuntu wesikhosini owaya kwenye indawo, futhi wagcina ephenduka esephuphiwe ubukhosi. ULuka 19 verse 11 kusiya ku 15. Emzekelisweni wezintombi ezilichumi, uJesu khuluma ngalokho okwenzakalayo umyeni esefikile. Uthi, phakathi laphakathi kobusuku kwamenyezwa kwathiwa, nangu umyeni, phumani le emhlangabeza. UMateyu 25 verse 6. Izintombi zizilungiselele yini? UJesu uqhubeka esithi, lapho-ke izintombi zonke zavuka zalungisa izibane zazo. Eziyizithutha zathi kwezihlakaniphileyo, sichathekeleni amafutha enu, ngoba izibane zethu sezizacitsha. Ezihlakaniphileyo zaphendula zathi, engxenye kasoza senele nxa singalinika. Kungcono lihambe kwabawathengisayo, liyezithengela wenu. UMateyu 25 verse 7 kusiya ku 9. Izintombi ezinhlanu eziyizithutha kazikulungiselelanga ukufika komyeni. Amafutha ezibane zazo kawenelanga, yikho sekumele zizame ukudinga amanye. UJesu uthi, zithe zisayawathenga, umyeni wafika. Izintombi ezazizilungiselele zangena la edilini lomtshado. Umnyango wasuvalwa. Ngemva kwalokho kwafika lezinye izintombi ezinhlanu zathi, mnumzana, mnumzana, sivulele. Yena waphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini, ngangilazi. UMateyu 25 verse 10 kusiya ku 12. Okwehlele izintombi lezi kuyadanisa ngoba bezingazilungiselelanga. Abapostoli babona ukuthi uJesu nguye umyeni osemzekelisweni. Phela kaqalisi ukuzifanisa lomyeni. Izintombi ezihlakaniphileyo zona ke, uJesu wakhuluma ngomhlambo omncane ozanikwa umbuso esithi, qokani lihlale lizilungiselele, njalo izibane zenu kazihlale zibhebha. ULuka 12 verse 32 no 35. Yikho emzekelisweni wezintombi, abapostoli bazwisisa ukuthi uJesu khuluma ngabo kanye labanye abafundi abasemhlambini omncane. UJesu ulandiseleni umzekeliso lo. Ngabatshiyi besemnyameni abafundi bakhe. Uphetha umzekeliso wakhe esithi, ngakho-ke hlalani lilindile, ngoba kalilazi ilanga kumbe ihola. UMateyu 25 verse 13. Kusegcekeni ukuthi uJesu xwayisa abalandeli bakhe abathembekileyo ukuthi kuzamele bahlale belindile ngesikhathi sokuba khona kwakhe. Kumele bahlale belindile futhi bezilungiselele njengezintombi ezinhlanu ezihlakaniphileyo, ngoba uzabuya. Bangenza njalo, kabasoze balahlekelwe lithemba labo eliyigugu, futhi bazawuthola umvuzo wabo. imibuzo. Kukhanya njani ukuthi izintombi ezinhlanu ezihlakaniphileyo zizilungiselele lokuthi ezinhlanu eziyisithutha kazizilungiselelanga? Ngubani umyeni futhi izintombi zingobani? Kungani uJesu elandise umzekeliso wezintombi ezilitshumi?